I-Twins Association of Zimbabwe iqale ngomnyaka ka-2016 iqaliswa ngamawele uMia Tendai noFarai Katona. Iminyaka ithe iqhubeka yasikhula inhlanganiso elizweni lonke yaze yafika koBulawayo. Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe yikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenswelo khona.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini ukuyaba kusenzakala.
Umhlangano esiza kuba lawo mhlaka 26 February 2023 ayisuwo uqala lapha koBulawayo. Ngomnyaka ophelileyo oka 2022 sike saba nombuthano lapha koBulawayo